Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuthi libophe ababe ngamalunga ebandla leZANU-PF abaqhubekela phambili becothoza umbuso wakhe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamalunga ebandla lakhe eGweru uthi kuyadanisa ukuthi abantu laba basebenzisa ubulembu bokuxhumana ukuthi bethule imibiko ethuka ilizwe leZimbabwe. Loba engabaqambanga ngamagama abantu laba kukhanya ubekhuluma ngomnumzana Sevia Kasukuwere, umnumzana Patrick Zhuwao labanye ababaleka eZimbabwe kulandela ubususwa kukaMoyi uRobert Mugabe esikhundleni sikamongameli. Umnangagwa uthi uyakwazi lapho abantu laba abahlala khona, ngakho-ke akusoze kuhluphe ukuthi babotshwe babiselwe eZimbabwe kuyathoniswa amacala atshiyeneyo. UKasukuwere uZhuwao losichamfundo Jonathan Moyo babefuna umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe hathi uMnangagwa. UKasukuwere uthi uMnangagwa uchitha isikhathi elwisana labantu kulokuthi alungise okuhlupha uZulu.
I've never hidden where I am, and it's my right to be anywhere in Africa.
Yeah, ngihlala lapha engihlala khona, abantu abaningi bayakwazi. Lokho kuthiwa ngikhuluma amanga ukuzwe ngaphi? Angikhulumi imanga mina, ngikhuluma iqiniso. Kambe abantu nxa ukuthi bayalamba ngamanga yini? Kunokuthi wangena embusweni ngokutshaya ikhu ngamanga yini?
No democratic processes that they like.
So ke amanga engiwakhulumile yiwaphi? Ngakele ukhuluma amanga, nguye oqamba amanga. Ngilelungelo lokuthi ngihlale lapho engifuna khona kuzwekazi le-Africa.
Umnumzana Sevia Kasukuwere wayesiphathamandla sikahulumende kweleZimbabwe.